siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 11 kuNkwenkwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Babezile sebetshile ibandla lethu sebehamba le-renewal, so kayisiye nto engasethusa ngoba bazile bakhanya into abayifunayo ngabayazi ngamabele endlela.
Ibandla le-ZANU-PF lilokhu liqinisa imikhankaso yalo yokudinga usekelo kukhetho lwama-by-elections oluzayo ngesikhathi kuleziphathamandla zebandla le-MDCT ezibikwa sezitshiyelela ibandla zisiya kwele-ZANU-PF.
Sikhuluma njenje ungani bayathanqatha ekukhulumeni kwabo, bayathanqatha ekwenzeni kwabo. Kuqala besikuzwisisa ngokuthi njengoba belecala elisathethwa emthethwandaba kahle sisatholile. Okwakhathesi basibambisithe.
So kulokuthandabuza kokumanyana kwebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshman Ncube lele-renewal team. Ugatsha lwezempilakahle luthi ukusoka ngendlela ye-prepex engadingi ukusika sokuphathise kakhulu ekukhwezeni inani labesilisa elisokayo elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-ZANU-PF lilokhu liqinisa imikhankaso yalo yokhetho lwama-by-elections oluzayo ngesikhathi kubikwa kuleziphathamandla zebandla le-MDCT ezitshiyelela ibandla zaya kwele-ZANU-PF emhlanganweni we-rally esigabeni se-Tangamvura Chikanga ngempelaviki. Ekhuluma kulo mhlangano osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko ukhuthaze ibandla lakhe ukuthi lisebenze nzima ukuthi okhethwe ukuncintisa kukhetho lokudinga ozamela lesi sigaba edalele ephalamende umnumzana Isao Mufumi Anqobe. Umsakazo we-ZBC uthi abatshiye MDCT bagoqela ukhansila wenyanga South uViola Thongowona owayeyisiphathamandla sogatsha lwabesifazana uThokozani Bothe kanye lo Irene Chikayo obebona ngokwethulwa kwembiko eTangamvura. Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo uthi okukhulunywa ngabo babevele sebetshiye ibandla lakhe baya kwele-renewal team.
Babevele sebetshile ibandla lethu sebehamba le-renewal, so kayisiye nto engasethusa ngoba bazile bakhanya into abayifunayo ngabayazi ngamabele endlela.
Ye, ubona bathe sebekhuluma lapha bathi ibandla le-MDCT livele alisela mqondo ukuthi liyenzani.
Thina njengebandla le-MDC silibandla likhokhelwa imfuno kaZulu, so indaba yokuthi singene kukhetho besingangeni sahamba kuZulu sayaxoxisana naye. UZulu wasibuza umbuzo wokuthi kuyini esilakho ukuzasenza ukuthi siyewina lelo mkhetho, njengoba sisithi thina iminyaka yonke lapho sihamba khona kukhetho ukhetho luyantshontsha izani. So uZulu wathi khina kuqakathekile kathesi ukuthi sitshele izani ukuthi ifake imigoqo ezakwenza ukuthi uma siya kukhetho indlela ingazaba namemva, indlela zilingane, amathuba alingane. So lokhu abasebekukhuluma ukuthi khona asikwazi lapho esiya khona, hhayi bona bangakwaziya lapho abakhona ngoba usoze ukuthi uma uthenga indlu namhlanje kusasusuke endlini oyithengileyo uhamba uyeloja wena usule ndlu okuthengisa ukuthi uvele wena ekhanda into oyenzayo kawuyazi ngoba thina into esiyenzayo siyazi ngoba sigokhelwa ngezulu.
Siyabona ukuthi ibandla le-ZANU-PF selilungiselela ukhetho oluzayo, lina njenge-MDCT aliboni lisalela emuva yini?
Hayi, emuva kalisaleli, sikhuluma kunjenje abalandeli bethu baku-ground baxoxisana noZulu ukuthi bakhuthaze uZulu ukuthi ahambe ayerejista njengamavota, njalo bakhuthaze uZulu ukuthi akhuthaze abanye babo ukuthi ukhetho lolu kumele sikhankase ukuthi uma kungenantshintsho ukuthi sihambe kukhetho njengabo-voters room ukuthi abantu banelise ukuthi bahambe beyerejista njengamavota, njalo ukuthi amabandla aphikisayo baphiwe amathuba okuthi banelise ukuthi banelise ukuthi bakhankase kuma television kuma newspaper kahulumende. Akulancedo lokuthi sihambe ngoba ukuyabezele sokukhona bazokusitha ukuthi izani indleleni sinqobile thina singekayizikhethu.
Lo umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Isikhulumi sebandla le-Renewal Team umnumzana Jacob Mafume laye uphikisile ukuthi abachiye i-MDCT besiya kuzanu PF ngabe bandla lakhe esithi kodwa lokho akumangalisi kangaka ngoba i-MDCT ivele isilahlekelwa lusekelo. Sekulo kuthandabuza kwakumanyana kwebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Weshman Ncube, amabandla omabili azise enyakenye ukuba aselobelane isivumelwano sokucanda umhlahlandlela womanyano obewumele ube khona ngoNcwabakazi. Kodwa icele le-MDC Renewal Team lazise ngeviki edluleyo ukuthi ngenyanga ebibekwe ukuba ngeyokumanyana kulapho okuza kwenziwa umhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli owe-Congress. Lokhu sokuchiye icele le-MDC elikhokhelwa umnumzana Ncube selile mbuzo emningi-ningi. Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDC Renewal Team umnumzana Jacob Mafume utshele i-Studio 7 ukuthi bona kabaluboni udubo njalo bakhangelele ukuthi uhlelo lokumanyana luqhubekele phambili. Isikhulumeli sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Ncube umnumzana Joshua Mhambi utshele uChris Gando Studio 7 okuningi ngalolu daba.
Laba bantu kulohlupho lokuthi ngiyabona njengenjwayelo bayaphuza ukunanzelela ukuqhakatheka kwezizwe. Sikhuluma nje ungani bayaxhanxatha ekukhulumeni kwabo, bayaxhanxatha ekwenzeni kwabo. Kuqala besikuzwisisa ngokuthi njengoba belecala elisathethwa emthethwandaba kahle sisatholile. Okwakhathesi basibambisile salinda lapho kwemele kuhlangane khona okokuqala ngemuva kwempumela yemthethwandaba ababuyanga. Asibazwisisi kulokho asebekukhuluma. Okokuqala ukuthi bathi sebefuna ukuba ne-Congress njalo beza kithi ukuthi baxoxa nabanye abantu. Iqiniso nandi ingxoxo phakathi kwalabo esithi ngama-Democrats abaphosa babone ngalihlo linye ayiqalanga ngathi. Iqale kusakhuluma izaphu MCA Mabambo ne-MDC yethu nayo i-Renewal. Thina-ke le-Renewal savumelana ukuthi simele simanyane ukuze sibambe lunye siphungule inamba yabantu abaxoxayo. Kwavunyelwana izivumelwano thinje izaphu yathi yona isakhuluma nama-structures abo kusiya phandle. Loyo ngxoxo icine ngo-Okthoba ngomnyaka ophelileyo. Izaphu lokho esimelele ukuzwa ukuthi bona sebexoxe bafika ma.
Manje sekuzathiwani singathi thina akusela kumanyana yini okukhona?
Ngabe ngingamanga ngingathi umanyano awusekho kumbe iy'ngxoxo zomanyano azikho. Thina-ke silindile ukuzwa ukuthi laba ababona ababonela khatshana bathini. Uzananzelela-ke enye into ukuthi besingamanga ukusebenza njengenhlanganiso ngoba kuyaxoxiswana. Hhayi, thina lokho sisebenza labo abazimisele ukuthi kusetshenzwe sibamelele ngapha kodwa siyasebenza. Sesaba ukuthi sizakwenza okomtshado Chris, uthi ungumakoti kumbe ungumyeni uye kumesontweni uthole ukuthi omunye wakho akasekho nesicwecule walungiselela.
Lo umnumzana Joshua Mhambi isikhulumeli sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Weshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 Medium Wave, laku-Shortwave 4930-12080, laku-15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umanyano we-European Union uthi ubudlelwano bawo leZimbabwe bulakho ukuphazamiseka uhulumende engehluleka ukuveza iqiniso ekuthini umnumzana Itai Dzamara yena othunjwe kunyanga ezimbili ezedluleyo ungaphi. Embikweni ewethule lamuhla i-EU ithi uhulumende kumele adinge umnumzana Tamara eqinile njalo abathumbi bakhe babotshwe bathonisiswe. UTamara ufikise inyanga ezimbili lamalanga amabili lamuhla engaziwa ukuthi ungaphi kulandela ukuthunjwa kwakhe ngabantu abangaziwayo eHarare. Abanye bacabangela ukuthi wathunjwa ngabantu abasebenza lohulumende webandla leZANU-PF kodwa uhulumende uyakulandula lokhu. Ukuhlaziya imbiko ye-EU uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona imnalolu daba lulandela ukuvakatsha okwenze umnumzana Tsvangirai ngapha okutshengisa ukuthi indaba yokuswelakala lokunyamalala kukaTamara uyikhulume kakhulu. Kodwa ngibone ngani mina inyathelo leselithethwe i-EU lilohlupho kakhulu. Ngendaba yokuthi phela la kuwamazona lawo esikuwo kubo Europe kubo America abantu bayaswelakala kuze isikhathi baze batholakale ngemva kweminyaka engamashumi amabili kumbe kanjani njani abanye bavele babuye bangatholakali. Ngakho khonokho nxa sokukhangelwa ngamanye amazwe afana labo China labo Russia kwenza ukuthi izinqumo ezinjengazo lezo zikhanye ngani ngaziqondanga njalo singathi ngesikhozi unrealistic. Ngibona ngani khoso kwenza ukuthi lamhlanje iRussia isithe yona hayi izasebenza kanye lo President Mugabe ingqibele ukuthi amanye amazwe enza ukuthandayo kwele Zimbabwe. Ngibona ngani ikuphazamisa ukuthi bathathe inyathelo njengalelo.
Ingaba isizisola na i-EU ngokwesula izijeziso lezi kulandela ukunyamalala kukaTamara ngokubona kwakho?
Nxa ngikhangelisa kahle ngibona ngani mina European Union izatsho nje lokhu kudlule ngomoya isoze ilandelisele isiya phambili ngoba kuzima kakhulu ukuthi iqhubeke isiya phambili sithi kwenzakala ukuthi kungela singakuthi isazela sokuthi kungabe okwenzakala kuTamara kahle kahle ikuphi njalo ukuthi ungaphi. Izami sithi njalo iyamdinga. Ngibona ngani mina lokhu bayakutsho nje kwenzela ukuthi kuhambelane lezinye izinqumo zabe zifana na lezama-human rights. Kodwa phela vele beseswile izijeziso bekusegcekeni ukuthi ama-human rights lesisekelo sombuso welizwe bekungalandelwa nguPresident Mugabe. Ngakho kangiboni kusenza umahluko kakhulu lokhu esikhathini esiningazanyana esilandelayo. Kungenza umahluko emalangeni amalutshwane azayo kodwa sikhangela eminyakeni lasezinyangeni ngibone ngani kwenza umahluko omncane kakhulu.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye eSengilandi. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ukwethekelela kukamongameli Mugabe eRussia sokulethe inkulumo emphakathini kulabanye abamsekelayo labanye abathi akucacanga akudingayo kulelo lizwe. Umgabe wenze lolu hambo ukuya kuba khona emkhosini wokuthakazelela ukunqotshwa kweGermany empini yesibili yomhlaba wonke eyeWorld War II. Abasekela umgabe bathi kulungile ukuthi aye kulelo lizwe njengoba iRussia ilobudlelwano obuhle leZimbabwe njalo amazwe la asanda ukulobelana izivumelwano zokusebenzelana lokuthengiselana. Abaphikisayo uhambo lolu bathi umgabe ukhanya esethekelela amazwe amaningi kulezi insuku okungaletheli lutho eZimbabwe. Kodwa isiphatha amandla sebandla leZANU-PF umnumzana Bright Matonga utshele iStudio 7 lamhla ukuthi umgabe kumele ethekelele amazwe achiyeneyo njengoba engumgcini sihlalo we-African Union le-Southern African Development Community. Usethekelele amazwe agoqela ele-Japan, Indonesia, Namibia, Zambia, Algeria, Ethiopia, Tanzania le-South Africa. Uhambo le-South Africa lubikwa lwalubhatalelwe nguhulumende walelo lizwe. Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela ukuhamba okunenginengi kukamongameli Robert Mugabe esikhuluma nje ekwele Russia. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Kulamakholwa esi-Muslim ezidabuka kwele Myanmar la kwele Bangladesh phose ezinkulungwane ezimbili ezibikwa sezihlenge elwandle phakathi. Kwensuku ezimbili ezedluleyo zitholakala zimenyezelwe emkhumbini ziqonde emazweni awe South East Asia. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations ithi kulabantu inkulungwane phose ezingamakhulu amathathu bekwele South Sudan kabaseyukuthola uncedo lokudla lokwelatshwa ngemva kokusuka kwenhlanganiso eziphathisa ngalolu ncedo edolobheni leliya. Ukusuka kwalezi nhlanganiso kubikwa kubangelwa yikulwisana okubi phakathi kwamasosha kahulumende labahlamuki osokubangele ukuthi abantu abaningi babalekele imizi. Uhlangothi lukahulumende lwezemfundo soluphumele iziqondiso ezintsha zokufundiswa ezikolo indimi ezinjenge-Chinese, French le-Portuguese. Embikweni owethulwe kuphephandaba le-The Herald lolu hlangothi luthi phansi kwalezi iziqondiso sokuzamela abantwana ezifundweni zika-Form 4 balobe imihloliso ngendlela entsha. Abantwana kulesi sigaba sokuzamela benga basiswa impumela imihloliso kuphela kodwa kukhangelwe njalo ukuthi babe senza njani phakathi komnyaka. Abaphumele iziqondiso lezi ezimbikwa ngokuthi i-curriculum framework bathi imihloliso ka-Form 4 kayenelanga nxa ukuhlolisiswa okwenziwa ngabantwana. Ngaphandle kwalokho abantwana bakhangelelwe njalo ukuthi baqalise ukuthatha imihloliso yezokulima kusukela ngomnyaka ozayo. Kumele balolongwe ngezezandla okuzagoqela ukuyafundiswa ezomvikela. Idale le-cabinet likhangelelwe ukuthi lizahlaziya lokhu kungakwenziwa ezikolo. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zohlangothi lukahulumende. Kodwa uGibbs weStudio 7 uxoxe lomnumzana Sifiso Ndlovu, umqondisi wezimtha ongomunye wabakhethwa ukuphuma leziqondiso lezi.
Umkodo wokuthi besisebenza sibambene nohulumende sikhangela udaba lwe-curriculum review. Udaba oludaba oludala kakhulu kodwa okwakathesi sesikhuthaza ukuthi uhulumende ngaye uyathuthisa achove indima le ihambe sibone ukuthi ezemfundo eZimbabwe ziyaguquka. Okuqakathekile kakhulu yikuthi sikhangele ukuthi yona i-curriculum yethu le ivele yona yahluzwa na. Siyakubona ukuthi azangihluze, sasithole ukuthi ingazangihluze. Ukhona umzamo owabakhona omkhulu kakhulu owawufuqwa yizi lamasanda report kuze kumele ukuthi lo mzamo siwukhangele ukuthi kuyini kwakukhona lapho sibe sesibona ukuthi izinto ezazimele zifakwe ziguqule ekharikulamu yethu kwakuyiziphi lezo zinto. Sesithole ukuthi-ke ekumele sikwenze ezemfundo ukuze eZimbabwe kusasa isemtheni kuthale njalo yikuthi sikhangele kakhulu ukuthi yona i-framework yethu iyaletha yini ukuthi abafundi bale ngabafundi abale eziphiwo ezijiyeneyo kumbe eziloliweyo zibe izifundo ezinhle kiwo. Ezikhangelela ukuthi kumele siqakathekise kakhulu phela ezemaths, isayensi, itechnology, ama-vocational studies kanye le-health studies. Lokhu kuzasinceda ukuthi abafundi bethu babe ngabafundi abahloniphekayo kule yizwe.
Siyabona njalo kulokho sokuqoqiwe kuthiwa ke kumele izikolo kube le-Chinese, kube i-French, le-Swahili, le-Portuguese. La kuvuma khona kulani?
Savuma ukuthi kuma-humanities abafundi abaphiwe imfundiso ebanzi esingakhangela ukuthi i-language, i-language teaching ngayibe bazi. Sakhangela ukuthi akube khona phela i-indigenous language njalo isebenze ukuqakathekile kakhulu ezemidium of instruction. Kodwa singaze sancitsha abafundi ama-life skills anjengokuthi abe lakho ukuthi phela athi nxa esuka ku-form 1 noku-form laphana abe lakho ukuthi nxa efikile ngale ngeTanzania naye akhulume atsho ukuthi ngolimi lwesiTanzania khonale sakubona.
Lo mnumzana Sifiso Ndlovu, umqondisi wezimtha obekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Ugatsha lwezempilakahle luthi ukusoka ngendlela ye-prepex engadingi ukusika sokuphathise kakhulu ekukhwezeni inani labesilisa elisokwayo elizweni osokunike abakulumkhankaso idlabuzane lokukhuthaza ukuthi lindlela isetshenziswe endaweni zonke zelizwe. Unothando Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Indlela le ye-prepex iqale ukusetshenziswa nyakenye endaweni ezindutshwane ezikhethiweyo. Kukhangelelwe ukuthi ilizwe lanelise ukusoka abesilisa abaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amabili, i-217,800, ngomnyaka ka-2014. Ukusoka elizweni bekuphathwa ngodokotela kuphela, okutsho ukuthi akwenziwa endaweni eziningi zemaphandleni ngoba odokotela bevele besilela. Uhulumende ephathisana le-Population Services International ukhangelele ukufundisa abongi ukusoka ngendlela ye-prepex okuzakhweza inani labesilisa elizasoka ukuze ilizwe ligcwalise inani ledlula kancane isigidi i-1.3 million kusiyafika umnyaka ka-2017. Lancanje lindlela ye-prepex bingakasetshenziswa elizweni lonke kusamelelwe imvumo kunhlanganiso ebona ngempilakahle emhlabeni wonke jikelele, i-World Health Organization. Isikhangelelwe ukusabalala ilizwe lonke ngemva kokuthi ilizwe ligcwalise isimiso sokusoka abantu abazinkulungwane ezilichumi i-10,000 ngendlela le kungela okuphazamisayo. Ophethe ezempilakahle eMatabeleland South, uDokotela Rudolph Kotzore, uthi bakhangelele ukuthi kusiyaphela umnyaka indlela ye-prepex ibe isikhona kundawo zonke zemaphandleni ngoba sebeqedile ukufundisa abongi abathile ukuphatha lumsebenzi. Uthi abanye babo sebesoka bekhangelwe ngodokotela, okuthi bangafikisa inani elithile besoka, bazathola izithupha zokuyasoka bebodwa kungela odokotela. Unkosikazi Melta Kuphe ongumongikazi, uthi kuyakhuthaza ukuthi abesilisa abaningi sebaluthathela phezulu lolu hlelo, lanxa kukhangelelwe ukuthi izithelo zizakhanya ngemva kweminyaka ethile ekwehliseni inani labantu abathelelana igcikwane lengculaza. Uthi ngendlela oluqhutshwa ngayo, kuyathembisa ukuthi kuyafika umnyaka ka-2017, ilizwe lenelisile ukusoka inani elilikhangeleleyo.
Siyakubongela ukusoka okwenziwa abantu besilisa kulezi nsuku koBulawayo, ngoba kukhanya ama-numbers abantu abahambayo kuyasokwa koBulawayo maningi kakhulu. Lokhu mbonani kuzasincedisa nxa kuyukuthi sesiya phambili ukuthi abantu they will be prevented from HIV and AIDS, lama-STIs. Kuyancedisa kakhulu iloba nje impumela yokusokwa kwabo kungasoze kukhanye khathesi, but sokusiya ngokuya for the future generations. Hayi, mbonani siyabe sesivikelekile.
Unkosikazi Khuphe owasokisa njalo indodana yakhe eliminyaka eyisithupha uthi kungcono ukuthi umntwana asoke esemncane ngoba kuba lula ukuphola kwakhe. Uthi abanye bazali basoka ngenxa yokholo, abanye ngosiko, kuthi abanye ngenxa yezizathu zempilakahle, kodwa okuqakathekileyo yikuthi kwenziwe izingcitshi ezifundele umsebenzi lo kwezempilakahle ukuze kungabi lengozi ezitshiyeneyo.
Ukusokwa kwabantwana abancane kuhle kakhulu, and sembone izikolo eziningi ziya ku practice khona lokhu ukuthi ziyathatha abantwana abasesikolo zinika ama-parents ama-forms ukuthi basayine abantwana bayosoka. Lokhu kuyanceda kakhulu kwenze ukuthi abantwana bahle bezwe kuphangisa njalo ukuthi baphole nxa besesebancane than nxa sebebakhulu, and nxa besesebancane ukuphola kwakhona kuba easier and kuyaba masinya than nxa kuyukuthi umuntu esemkhulu.
Umculo olodumo umnumzana Albert Nyathi owasoka nyakenye ungomunye wabakhankasela ukusoka ku-PSI, ama-brand ambassadors. Yena ukhuthaza ukuthi abantu bahambe endaweni zokusoka ngoba yikho abathola khona ulwazi oluqondileyo, njalo bazwisise ukuthi kungani behlolwa ingculaza anduba basokwe, hathi ukuthola ulwazi kubosowabo ngoba ezikhathini eziningi lolu lwazi luyabe lungaqondanga. Minengi imbuzo kulabo abafuna ukusokwa, kodwa uthi yonke impendulo iyatholakala endaweni zokusoka.
Nxa ufika laphana bafika bekhulume lawe bakutshele ukuthi kuqathe kokunganani ukuthi usoke, suka lapho ke nxa sebebona ukuthi uminjani ke susiya soka. Ngachasiselwa, ngazwisisa ngale indaba. Akuhluphi, akula buhlungu lobo obubatshazwa ngabantu. Kuba khonyanyana nje, njengokuthi nxa uhlatshwa ijekiseni, anti kubuhlungwana nje kancane kuhle kuphele khonapho. Yibo nje obuba khona, obuncane bonobo.
Ukusoka kuyindlela yokuvikela kugcikwane lengculaza, lapho kuthe kwasetshenziswa lezinye indlela zokwenqabela ukuthelelana leli gcikwane. Ezinye zalezi zindlela eziqakathekiswayo zigoqela ukuthembeka kanye lokuvikela emacansini. Unyathi uthi kuqhakathekile ukuthi labo abasokayo bazi ukuthi lokho akubaniki imvumo yokungaziphathi, kodwa kuyabe kulokho kusadingeka ukuthi lo osokileyo aziphathe njalo avikele omunye wakhe.
Isecircumcision ngakuthi ukuthi sohamba nje usiba lechapa usitanga bangisecircumcise hayi AIDS akusela lo driver ayiqala ukungena. Ungacabanga ukuthi kade sokumele ngihambe nje ngena yonke indawo. Ehlala njalo uzivikela, uvikela nayo lomunye wakho lo.
Idolobho lakobulawayo liyakhokhela elizweni kunani labesilisa asebangena kulolu hlelo. Umeya wedolobho lakobulawayo, umnumzana Martin Moyo, uthi amakliniki ekhansili lawo akhangelele ukuphatha lolu hlelo ngendlela le ye-prepex. Egcizelela layo ukuqakatheka kokuziphatha, uthi lanxa bekhona abasoka ngenxa yesiko, kathesi kumele kulandelwe izixwayiso zalabo abazingcwethi ukuze kulwiswe ukumemetheka kwegciwane lengculaza. Wengeze esithi kuqakathekile ukuthi abesifazana bakhuthaze omkabo lamadodana abo ukuyasoka, ngoba lokhu kuzaphathisa wonke umuntu, hathi abesilisa kuphela.
Nxa ususokile, ziphathe. Ukuziphatha kuyinto enhle ngoba ukugcina ulesithunzi uhlonipheka phakathi kwesigaba. Ngithanda ukuthi ngikhuthaze labo abangakahambi bona ukuthi umnyaka usiyaphela lawe usuhambile.
Ugatsha lwezempila kahle luthi ngomnyaka ka-2013 inani eliningi labantu lasuka esigabeni seMathebeleland South kulandela eMathebeleland North, iBulawayo kuthi iHarare yabangeyesine. Indlela ye-prepex ikhangelele kakhulu ukuphathisa emaphandleni lapho okungiyela odokotela abeneleyo kanye lemichina edingakalayo lapho kusetshenziswa indlela yokusika. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingunothando Spanda.
Iqembu lomdlalo wenguqu eletriangle yilo eselihlezi phezu kwengalane yemklomelo kwisigaba sePremier Soccer League ngemva kwemidlalo yeviki. Lethoba munemunye, intatheli zindaba yethu Joseph Njanji usibhalo ludaba ndawonye lezinye.
Iqembu letriangle libhaxabulele wawa ngemiklomelo yisithupha kungelampendulo ngesonto lahlela ndiza lahlala phezu kwengalane lapho bekuhlezi khona iqembu leChicken Inn phambilini kwemidlalo yangempela viki. Iqembu leChicken Inn libe ngujikelo panqa leqembu lezePC Caribbean ngomgqibelo lalahla imiklomelo emibili okuyimpumela edale ukuba lihwithwe ngeletriangle loba nje omabili lawa maqembu lemiklomelo engamashumi amabili kuthi eletriangle lihlezi phezulu ngoba lihlohleka nenye. Kundawo yesithathu kuhlezi iqembu leDynamos lona elinqobe eleFC Platinum nge-1 kanyanga esonto njalo lile miklomelo lichumi lesikhombisa. Iqembu leHawkmind lihlezi kundawo yesine lile miklomelo lichumi lanhlanu okulinani elifana leli qembu leChapungwe kundawo yesihlanu. Kundawo yesithupha kuhlezi iqembu leHighlanders lile miklomelo lichumi lane njalo elibe ngujikelo bhanqa leqembu leHarare City 1-1 ngesonto emagumeni. Iqembu leHarare City yilo elihlezi kundawo yesikhombisa lile miklomelo lichumi lantathu okulinani elilingana leli leqembu leCapes United. Kundawo yethoba munomunye kuleqembu leZBC Caribbean lona ile miklomelo elichumi lanye lona lilandelwa liqembu leFC Platinum elile miklomelo elichumi. Iqembu leHwange lona elenelise ukunqoba okwakuqala selokhu kuqala imidlalo yalonyaka lapho litshaya leFlame lilingethukanya lihlezi kundawo yechumi lanye lile miklomelo yethoba munomunye ndawonye leqembu leBuffaloes. Kundawo ezine ezingaphansi kwengalane kuhlezi amaqembu angene lonyaka kusigaba se-PSL athi elecholojolile wawa wona ale miklomelo yithoba munembili kanye leFlame Lili ele miklomelo yisithupha kuthi iqembu elijeke amanye wonke ngelidongo somile le miklomelo emithathu. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji ukugqiba uhlelo lwethu kesikhangele ebezikhokhela. Ibandla lezanu PF lilokhu liqinisa imikhankaso yalo yokudinga usekelo kukhetho lwama-by-elections oluzayo ngesikhathi kuleziphathamandla zebandla le-MDCT ezibikwa sezitshiyele libandla zaya kwelezanu PF. Sekulokuthandabuza kokumanyana kwebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshman Ncube lele-renewal team. Ugatsha lwezempilakahle lithi ukusoka ngendlela ye-prepex engadingi ukusika sokuphathise kakhulu ekukhwezeni inani labesilisa elisokwayo eZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.